Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulu kandaba siyalambukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 17 Mbimbitho 2021 igama uChris Gande endabeni zethu lamhlanje uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegcumane le coronavirus umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala amadoda athunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyi-92 edluleyo u-Itai Dzamara ukuze akhululwe.
Yabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuDzamara.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisitshiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla.
Sine sokukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengelamacala.
Angithi zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende useyekethise njalo isiqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokuvumela amakhefa ukuthi avule ngokugcweleyo abantu bengadlulisi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% ababe besidla phakathi. Uvumele njalo imidlalo yonke efana lenguqu ukuthi iqalise. Esazisa ngesinqumo lesi izolo ntambama umphathi ntambo obona ukwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe kuzalandelwa zonke indlela ezabekwa ngumanyano weWorld Health Organization ezokuvikela igciwane leli. Umtswangwa uthe abemidlalo labo kumele bathathe amanyathelo afanayo. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende esithi sezaqala ukuhlaba ababalisi abafundisa kanye labasebenza emithethwandaba amajekiseni okuvikela i-coronavirus ngemva kokwamukela amanye njalo amajekiseni avele kwele China izolo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 umfundisi uSeni Sibanda ukuthi bakwamukele njani lokhu njengabakhokheli bamasonto.
Ukwengezelela kwe-injection eZimbabwe kwenzela ukuthi abantu begwanise ukukhetha umuntu abefuna ukuthi ahlatshwe ngayo kuqakathekile kakhulu, njalo siyakwamukela ukuthi sokulezinye esezikhona njalo ukuthi abafundisi labo bebeyingxenye yalabo abangathola injection sikubona kuqakathekile ngoba kuzaletha isibindi ebantwini abaningi nxa bebona abafundisi bethatha injection lezi ukuze bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Ikanti njalo into eqakathekileyo esigcizelelayo ukuthi kuqakathekile ke ukuthi manje umkhankaso lo uwandiswe njalo umemetheke ukwenzela ukuthi nxa zibuya injection zingagcini izihlala kodwa zisebenze umsebenzi eziwulethele wona.
Nxa likhuluma labazalwane emasontweni lapho umfundisi bathi bazimisele ukuhlatshwa yini amajekiseni la ngoba siyazi ukuthi bakhona bamanye amasonto abangavumiyo lokuhlatshwa amajekiseni avele ekhona akhangelane le minye imikhuhlane avele ehlatshwa abantu.
Ngikhola sakhumbula i-survey esayenzayo eyayitshengisela ukuthi iningi labantu 74% ekakhulu emakristwini bayesaba ukuthatha le injection. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi kube lo mkhankaso ozangena emakristwini lakubafundisi sibakhuthaza. Njalo mbona ukuhlatshwa kwabafundisi nge-injection ikakhulu nxa bekhona labo abazimisele ukuthi bekwenze kuzaletha-ke kuyayenza ukuthi kumemetheke ke ukukhankasa lokho kuyabe kusenziwa ukuthi abantu bamukele ama-vaccine la asebuyile. Njalo ngiyakholwa ukuthi uhulumende njobe nanzelele ukuthi beqalisa isigaba sokuqala sokuhlaba abantu lezi injection kuhlangane labantu abayesabayo labantu ade bechedela ngemuva ngiyakhole ukuthi lesi sibanga sesibili la ihulumende abe phambili atshengisa ubukhokheli ukuthi lawo ama politician abe phambili labo behlatshwe njalo ukuze banike abantu isibindi ukuthi lezi injection zilungile njalo ziyamukeliswa.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19 eseZimbabwe Christian Alliance. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyisithupha edluleyo uItaitsamara ukuze akhululwe. Loba enkundleni yeTwitter uSkwica Mfundo Brilliant Mhlanga uthi wake wamema uMonzora ukuya kudla kwenye indawo kwelebhilitane lapho Monzora amtshela khona ukuthi udinga imali engamadollars inkulungwane ezinhlanu $5,000 ukubhadala abafana bakamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhulule uTsamara. Umhlanga uthi ulobufakazi balokhu kodwa asenelisanga ukuxoxa laye ukuthi simbuzisise okunenge ngalolu daba. Umhlanga ufundisa ekolijini ye-Hertfordshire kwelebhilitane uthi uMonzora wakhuluma lokhu kulentatheli zindaba angayiqambanga ngegama athi layo ingafakaza okwenzakalayo. Kodwa uMonzora ekhulunyelwa isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube ulandule lokhu.
Engingakutsho phezu kwalolu daba yikuthi njengabantu abakwezombusazo kujayelekile nje ukuthi abantu bathuke ubukhokheli, bathuke ibandla, babumbe amanga ngobukhokheli, babumbe amandla amanga ngebandla. Kodwa okusidabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuTsamara njalo oluhlinikeza indlela esimkhumbula ngayo uItaitsamara njengomuntu esasebenza laye kabanzi kubandla le-MDCT. Ngakho ke esikutshoyo njengebandla ikuthi nxa kukhona akuphetheyo njengobufakazi obungayenza ukuthi imuli yakuTsamara lemaZimbabwe onke lomhlaba onke ube kwazi ukuthi kuyini okwenzakala ngoTsamara, kakuthwale aye lakho emapholiseni kuncede uphenyo njalo kube lobufakazi bokuthi kwenzakalani. Ngoba thina njengebandla le-MDCT kugoqela yena umkhokheli wethu baba uDouglas Monzora labantwana beZimbabwe bonke nje basathiye indlebe kuye wonke okhuluma ngalo ngaleli qhawe lethu ukuthi babekwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo yakhe, watshonaphi, wadliwa yini.
Manje njengebandla akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Umongameli we-MDCT ubaba uDouglas Monzora ungumuntu osehambe amazwe amaningi ebona abantu abaningi, ngakho akala mkhumbulo wokuhlangana lo muntu akhuluma laye ngodaba lukaItaitsamara oluzisa ubuhlungu kangaka ngale indlela okubaliswa ngayo enkundleni ye-social media ye-Twitter ngalo umuntu esingamaziyo ebandleni ukuthi yena ungumuntu umhlobone. Njalo ubaba uMonzora akala budlelwano lezano kumbe abakhokheli bezano kumbe imuli zezano ukuze okungaze kufike ehlobeni lokuthi kube lokuphathisana endabeni ezepolitiki ngalolu hlobo olubaliswa ngayo. Kuyadanisa ke ukuthi umuntu uyakhetha udaba oluzwisa ubuhlungu kangaka ukunyamalala kukaItaitsamara kulokho kuyisilonda enhlizweni zemuli kaTsamara kodwa lasemulini zabantwana beZimbabwe jikelele ukuthi waya ngapi ngoba ngumuntu owayesenza imisebenzi eyayibonwa ngumuntu wonke. Saya thina njenge MDCT lo president ubaba uMonzora sazi khonoko okwaziwa ngabantu bonke emphakathini weZimbabwe ukuba uItai Dzamara ungumuntu owanyamalalayo esiloko singazi ukuthi wanyamalala wachona kuphi.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisithiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhlanje lapho azakhalaza khona ukukhululwa ngemali yesibambiso ibail. Kukhangelelwe ukuthi bayabe sebehloliwe ngabezempilakahle njengokunquma kukamantshi izolo ngendlela yokubona ukuthi balimala okunganani bebotshwa ngamapholisa. Ababotshiweyo laba betheswa icala lokubangela udlakela bephandle komthethwandaba kamantshi kobulawayo besola ababesithi ikuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo ngamapholisa. Umoyo kabotshwanga njalo kaziwa ukuthi ungaphi. Elinye lamagqwetha elibamelayo umnumzana Ngqobani Sithole owe abameli Lawyers for Human Rights uchasisele ukudandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Okusuke kwenzakala ukuthi bengena last week Thursday njengoba bechawe ngamapholisa ngendlela edanisayo. Amapholisa angana ayichawa umbango besifuna ukuthi odokotela babahlole kube lama medical reports. Yebo, babe bengahlolwanga ngakho ke sithe inkosi kayinikisa inqumo sokuthi kusasa babuye behloliwe kulama medical reports lana.
Ye, ngezinye indlela ukuhlolwa lokhu kuyabaphuzisa yini ukuthi bethole ibail kumbe kuqakathekile ukuthi kwenziwe lingaplay ibail?
Kuqakathekile kakhulu ngoba uyabona ibail it's an intermediate relief or liberty. Sine sikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengenamacala. Angithi thina esikubonayo ukuthi babotshwe bavalelwa kuthiwa bajikijele ngenxa yokuthi besebelimazile. Bona babalimazile laba bantu. So ukuzama ukuvala ukubalimaza babatshayile. Khonokho ukutshaywa yikho sifuna ukuthi kuphumele egcekeni. Ukuthi no, laba bantu kabavalelwanga ukuthi kuthiwe benze khonokho abakwenzileyo. Ngoba abona babeze khonokho abakwenzileyo behlulekile ukubabamba.
Kulula yini ukuthi lithole lezi ncwadi ezivela kubodokotela ikakhulu nxa kungamapholisa angabe yenze lesi senzo?
Lokho vele asoze sibuyele emuva. Into esiyifuna njengayizolo asiyiceli ukuthi yenzakale, sifuna yenzakale. We are demanding ukuthi incwadi lezo zibuye.
Kodwa lina liyazibonela ngamehlo yenu ukuthi ngempela balimele?
Uvele ukhangele nje wabona umuntu ihle ukuthi livuvukile ikhanda lijabukile. Lokho abazama ukukwenza lokho kuzama ukuthela amanzi emhlanweni wedala.
Itheli ixoxa le indaba lihluza emthethwani ndaba eyokulimala kwabo. Kuyini okunye okukhulunywe ngabachuchisi ngumanje?
Umchuchisi abachuchisi bavumelane lathi, uManje uvumelane lathi wakubeka obala ukuthi kusasa akula ngenye indlela lawo lezo ncwadi kumele zibe khona. Ba director le prisons ukuthi ihambise abantu labo kwenzwe njengoba kunjalo. Khuluma ngendaba yebhethi.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole elinye lamagqwetha amela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party. Ubexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba ipholisa lesotsha babotshiwe edolobheni leBeitbridge ngemva kokutholakala belokwenza lokukhululwa kwenye itruck eyayivinjwe ukungena elizweni. Uhulumende ubikwa ezakhulula izibotshwa ezimbalwa phansi komthetho ovumela ukukhululwa kwezibotshwa ngumongameli. Kukhangelwa amacala ezawadalayo lokuthi umuntu uyabe esebhike isikhathi esinganani. Lokhu kulotshwe enkundleni ye-Twitter isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salwanani basakazi be-Studio 7, siyalibingelela, siyalibonga, siyalijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulu elisenzela wona. Ngukhetho ebhebhe, ngikhuluma ngiseGaborone, Botswana. Mina basakazi ngithi sicelane ke lisibuzele lubaba lo umnangagwa ukuthi kulesikhathi sike sizwa kuthiwa usephendukele enkosini mnangagwa turns to God. Besicela ke lisibuzele ukuthi lanxa wayelapha enkozweni kazangazwe yini kuGenesis kuthiwa the blood of your brother is crying out to me from the soil. Hence the soil is cursed. Inhlabathi isiqalekisiwe ngenxa yogazi lomfoweni. Umnangagwa akayekele ukuba epretender eqambela ilizwe amanga nxa ngempela wayesekhetha ukuthi usephenduka usebuyela enkosini ka izenzo zakhe gaqale alungise indaba eyidala ukufuthelana eyiproblem number 1 kuleliyana ilizwe. Umnangagwa kalungisise igazi elikhala liviza kumdali from inhlabathi. Inhlabathi yeZimbabwe iqalekisiwe. Ekele ukube khulume qambela abantu amanga ethi hey umkhono umususukuma new dispensation. Umnangagwa akulanto azayenza. His hands are full of blood. Izandla zakhe zigcwele igazi. Inhlabathi asebenza kiyo iqalekisiwe. Imphefumulo yabantu labana abaphoselwe emgodini ilele kabuhlungu, babulawa kabuhlungu, ikhala njalo nje. UNkulunkulu ngomuntu wonke. Umnangagwa kalulungisise lolo daba ngoba akula kuthula kuzaba kuleliyani ilizwe. Ukufuthelana kukhona ebantwini. Inhlabathi iqalekisiwe. Yonke imizamo nje abathi bayayizama bafana labantu abathela ebhakedeni elivuzayo. Ngiyabonga.
Sanibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi ngiyalibingelela lonke balithuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapho elikhona abantu bakithi. Hayi mina ngiyemphawule abantu bakithi ngalolu daba lakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi i-sanction yalo kwiqhola iqinisa phambi ngendlela i-government yeZimbabwe eziphathanga. Phela kuthi i-sanction zaqhubeki lokhu siya phambili ubheke nje from 2020 zokuthi manje 2021 iZimbabwe azenza nezinjani. Into encane kuyagcwalisa amasosha bayishaba. Into encane kuyagcwalisa amasosha. Abantu bakithi sezohlupheka emazweni. Lawo la amazwe sikuphi ama-economy amanga kahle bazosifumela sihlo sihlele emazweni ethu. And liweselethi lizwe libheke ukuthi alibonisi nje lokuthi izandunga ithi ngakancane kuyabheda kubi. Into abazenzayo i-government liyane imbe. Yazi niyazi ukuthi into osalandela i-government leyezana o-P_F ukuthi uzitshela ukuthi iyenzani nje. Hayi, lokhuyana kuyanyangisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi njengoba ibamdinga. Into endi yena oyenzileyo wanithi. Ube right manje akhipha umuntu eplus nakukho umuntu ongavumeli ukuthi kufanele uqhampe umuntu ezongena indlini noma umuntu ethina ngozobakhonya la ukhonya kanjani indanazo yakho. So liyayibona into yakhona ungayibheka isasele u-tribalism khakalisihlasile jithi ngisesiyenze nani into yomqondisi balama-tribalism izano-P F na ngokwayele tribalism and abakitla abasindebeleni abakhuzi zano-P F angabheka abala msebenzi kwabo babafika le kuzano-P aziphendula babamashona so kungani bamashona abasafani lokuthi avela abayikhulumeetebeleni abayikhulumele yonke into nje abayikhulumela about amashona phela sekuphendule babamashona kwasikhohlweni ngabo ukuthi abasase ngabakitli basihlamukela bona abantu badukile. So into fake siyitsho nje bantu bakithi lo mqondisi la etwele kuyo manje simncediseni into embi siyalena if namaphosa la achaya abalandeli bakhe la aronga achaye abantu labo bantu labo kuthi abedoti abironga baronga ukuthi batoyitoyile lawo maphosa achaya abantu labo bantu abafana bebethe ngubhiji because bonke labaphosa abona ronga alimaza abantu iphosa elinjani elilimaza phakathi yebo uzobona khona nje ukuthi izalo PF yona ke umuntu wesindebele naye ifunde phakathi. So ithi nantu bakithi sinde ilokhu asibambane le phatha abantu abayifundisa ivoteleni sinikeza namandla ngokubuza ukuthi abayifunga abantu bangayifunisa nophi bayakwazi iye empumelelweni indlela empumelelweni abayifuna maybe bona ilizwe makumasanctiony bayikhona ithiwa lokuthi batshontsha kahle amagoldi la ngomali kumasanction batshontsha kahle wakhula mntu ozababona indlela abo ukuthi beziphilise. So ikondlimi usantu bakithi esindebele le phatha siyivoteleni yeza sibingelelisa that's wabona beyizonda bayibonisa iphakama sisibala manje.
Studio 7 omuhle ekuseni yalamhlanje ngiyabingelela sihloko, ngiyabingelela abasakazi bami abahle kuStudio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika uluju zonke. Nina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda ngokuzalwa kwesakonkomo isigodi ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthunzi wesizwe samandebele ngikhonseni kakhulu ngithi lelalizwe sihlobo zami ezilongo indaba yegugurawonde ingalungiswana angeke lilunge ngoba siyakhala sisizwe semathebeleland balokho bekuziba ukuthi bayilungise leya ndaba vele amabhadi adlala elilandela lalelizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukuyilungisa engikwenza ukwenza ngisho lokho ikuthi abantu abakwenzayo balokho bephethe umbuso bayihle ukuzisola abaziboni bele phutha ngoba umthetho wafana ukuthi ngabe bayabusa laba abantu abafana ukuthi abasesihlalweni abantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngiyokwazi ukuthi uzoyenzani sibonge laphana ukuthi uNkulunkulu aligcine liphephi lesizwe semandebele lingakhathazeki ngelinye ilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlawumbe lefike manje icorona izashishidlule kodwa le yakithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani so ngalokho ngithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu aligcine liphephile libahle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje ngiloku sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenze isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sofanele thina sizakhamisa sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale kodwa government ebekhona igovernment isenziwa ngowani ukuthi ixhasa izikolo zakhe yonke into efuneka esikolo ufanele ithenge izakhamizi angazi noma iyenzeke emathebeleni kodwa noma iyenzeke izimbabwe kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyathenga lawo ma-laptop sibhadala lezi school fees abantwana abafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi akulandaba sihlobo zami ngizagcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbuli kamayeza yonke la ikhona ngidayiphile egoli nasekhaya ngidayiphile imbuli kamayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
salubonani salubonani basakazi nabathandi be-studio 7 lo nokhuluma ngo-gift sondo kufo kandlovu laphana eplumtree endaweni yakogambo ngikhuleka nakuso isilo ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana ngithi mbulazi bayethe siyakhothama kuwe izwenye lakho lisuka kunkulu kudela lize levinjwa kuzambezi basakazi bengithanda ukudlulisa okuncane lapha lami ndokuzwa abafowethu bekhala ama-audio yethu awadlalwa hhayi bafowethu asibekezelele lizakhumbula ukuthi i-studio 7 silalelwa ngabantu abadlula mhlawumbe izigidi ezintathu okuyikuthi mhlawumbe abantu abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million so ma ngabe uthumela i-audio yakho ingadlalwa qhubeka uyithumela njengami nilokuhlala mhlawumbe 3-4 months eyami ingadlalwanga kodwa mbekezele ngoba nyabensazi ukuthi umthwakazi mkhulu abantu baningi abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million njalo okunye ndokuza abantu bethi hayi i-studio 7 ngabe siyadlala inhlanga zethu njengathi mina la mbuye eplumtree esikhalangeni kodwa ngike ngisho ukuthi i-studio 7 sidlala ulimi lwesikhalanga ngoba siphiwa i-hour kuphela so nge-hour leli ulimi oluziwa ngabantu abaningi isindebele lesishona ngidlule lapho bese ngisiza lapha endaweni yabafowethu lapha abahlala bethi abantu abavoteli amaqembu akithi cha abafowethu abahambe bekhankasa ebantwini umuntu uma evota akavoteli ukuthi hayi ngoba umuntu lo okhuluma ulimi olunjengolwami umuntu uvota ngenxa yokuthi uyabe umtshela ukuthi uzamenzelani so wena ungafika ebantwini ufika ukhuluma amashona these amashona that abantu angeke bekuvotele lokho wena fanele ufike utshela abantu ukuthi ama-development ozayenza endaweni zakithi la abantu baza kuvotela siyekele le nto tani ukuthi ufike ulandela izani ikhuluma amanga lokho lalokho izani siyazivele ihlala ikhuluma amanga i-grand plan lokho lalokho i-grand plan vele siyakwazi ukuthi vele it's nothing new uma usitshela nge-grand plan ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
ngamazwi enilina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba seTexas sibe ngesinye sezigaba zelizwe leMelika esakuqala ukwekethisa imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leCoronavirus. Lokhu kwenzakala inani labatholakala beligciwane leli selisehla kakhulu njalo lababulawa yiCOVID-19 sebesiba ngaphansi kwenkulungwane ezimbili ngelanga linye. Kodwa abanye abazali kunye lamatitshala bathi ngabe uhulumende eqale waqeda uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 andubana avule indawo zonke. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Umumo wegcikwana lele le-coronavirus eTexas awukhanyi ukuthi uyehla, kumbe esingathi thina awukhanyi ukuthi kuyehla igcikwana lele ele coronavirus. Akukhanyi ngoba ukukhanya ngathi izibhedlela ziloke zilaba abantu abagulayo njalo abantu lokho bethelelana umkhuhlane wonalo. Yikho ke bona laba bakhokheli belizwe bathi bona kuba ngcono. Akusela lutho, akusenjani. Kodwa ke i-reality yakhona ukuthi hayi akukatshengiseli ukuthi ungathi yi-state esesiphumile ekuhluphekeni kwalo umkhuhlane we-coronavirus. Yiwo umumo okhona. Ukuthi abantu bayahlaba ijekiseni, kuyakhanya ukuthi bakhona abantu emalayinini lapha ngoba kulezi ndawo zakhona lapho kuhlatshwa khona. Obe kungathi kuyashoda la kokushotiswa yiyo isinole siyane saba khona yivaccine. Kodwa ke ngemva kwalokho amaviki amabili la bakhanya bayahlaba. Ngingazi kugithi thina abensundu laba bamnyama ukuthi bawuthatha njani ngoba bake bahlatshwa ijekiseni engasiyo. So bangathi bayesaba mbijana.
Ungasitshela ukuthi isigaba sona leso eseTexas siyabona ukubana ngesinye sezigaba esezivulile. Kuhamba njani, unjani umumo ikakhulu lapho kuvuliweyo? Bayahamba yini abantu ngobuningi?
Bona laba ohulumende ugovernor uthi akuvulwe zonke indawo, kuyekelwe lokufakwa amamaski, kwenziwe yonke linto khona lapha eTexas. Kodwa ngijilo ngaphezulu ngalo ukuthi umkhuhlane lo ukhona la, akusomanga wona la ukuthi ukhona. Ikuthi nje laba eTexas bayilaba nabantu labe sithi thina ngama-rednecks abakholwa kakhulu imfundiso le eka president lo mdala osowaphumayo owadliwayo kuma elections. Na besenza benza okuphikisa lokhu okukhulunywa nguhulumende kathesi. Kodwa ke baphikisele entweni engabasizi lutho ngoba abantu baphakathi komkhuhlane, abantu bayafa, abantu bayagula. Yikho ke ungakhangela noba kuthiwa kuvuliwe, asikaboni lapho kuphithizela khona osekutshengisa ukuthi abantu sebekhululekile, sebezidlela, sebezihambela.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston eTexas ngapha kwele Melika.
Marai! Shira! Wazi! Kuzenai! Nainare! Chindiri kadengo ma, anyera vega si mapopo ma, di no darone kuti zambeke zakaoma. Manai, yonkin to tapi kona, zonye mafigi zolo yole kona, bafete waza lizo mbona, abane gaba wali lapa yiko beno mora. Manai,
aban domane shimuti sofa, domane shimuti sofa, domane shimuti sofa, di no tara neji kainda banana shafa. Baby, I'm not gonna figure. And it's the camera, baby. One more attendeka. Mogo, I'm chino, I chire reka. With a zenga, I recuda kumboni bereka. Ilay, need a dollar treasure. Zwan, that's a P-tape measure.
Chimuti, ingoma, ka.
Zwan, nati nyambone geza. Manai, namona.
Manai, nine. Ehamba, lo Enzo Aisha.
Anyera, verasi, papo, ma. Adino, darone, kuchisa, beke, zaka.
singakagqibi ihlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende usekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalalayo u-Itai Tsamara. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.